Abakhulume lo msakazo weStudio 7 bathi abakwazi ukuthi bakhethwe njani abantu abazahlangana lomnanga kwa okhalela ukuthi uzahlala kwele Botswana okwamalanga amabili. Badane okumalisa abantu akade befuna ukubona umnanga kwa owasusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye encediswa libutho. Omunye wabakhonona ukuthi kanxuswanga ngumnumzana Andreas Sibanda obefisa ukwethulela umnanga kwa konke kusesifubeni sakhe.
Ukubuya kwakhe umongameli into esiyithakazelelayo kakhulu, kodwa osekuphambanisekile khona ukuthi bekhethe abazahlangana labo singabantu abehlukehlukene, abanye basebenza emaplazini, abanye basebenza emahofisini, abanye bahleli nje abalamaphepha lapha. Ngakho-ke nxa kukhethiwe sizabakwazi njani ukuthi osimeleyo ngubani?
Akucacanga ukuthi abazahlangana lomongameli kade bekhethwa njani. Esinye isisebenzi ofisini yomeli weZimbabwe kwele Botswana sithi kade kusiba lemhlangano ofisini le emavikini asanda kwedlula kulungiselela ukwethekelela kukamnangagwa. Abazangena umhlangano lo ozakwenzelwa eHebron International Convention Center sebephiwe incwadi zokubanxusa njalo kubikwa inengi kungosomabhizimusi. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ncube udubele sifiso sokuhlangana lomnangagwa njalo ambuze imibuzo ephatheni lempilo yabo njengezizalwane zeZimbabwe kule Botswana.
Sihlezi nje kuleli lizwe laseBotswana ngenxa yezinqumo ezathathwa ngukhulumeni owadlulayo owayekhokhelwa Mugabe. Umnangagwa enguminista kuyo yonke iminyaka leyo, kathesi usengupresident, uyeza kuleli lizwe laseBotswana ngomvulo. Besilembuzo eminingi besifisa ukuyifaka kuye la yasiphendule sikhulumisane, kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana nalo president. Asikwazi ukuthi basebenzisa i-criteria enjani ba ubefuza sihlanganise sonke singamaZimbabwe sikhulume laye asitshele ukuthi siphenduke ekhaya, njalo uma siphenduke ekhaya sikhangeleleni.
Omunye njalo ohlala kwele Botswana umnumzana Dumisani Ncube uthi nxa umnangagwa efisa ukuzwa isikhalo zabantu abaningi kwele Botswana bekumele unxuswe abantu abaningi hathi ihlekana.
Umnangagwa was really serious about meeting up with Zimbabweans in Botswana. He should have extended his invitations to everyone around the country, not ukuthi kube lama selections wabantu ukuthi abazahlangana e-embassy.
Abanye njalo bacabangela ukuthi bokuhluzwa labo abazahlangana lomnangagwa kusesatshelwa okufana lalokho okwenzakala kwele South Africa, lapho abanye abesindebeleni batshengisela bemtshela ukuthi ungumbulali ngesandla abalaso kumbhuqazwe wegugura hundi. Umongameli Mnangagwa uzabe seBotswana kulandela ukunxuswa kwakhe umongameli Ian Khama ukuthi azokwethekelela kwamalanga amabili, lapho azakhuluma ledale lephalamende njalo ayethekelele inkampani elolonga amadayimani eye-Diamond Trading Company eseHebron. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.